Benana masiva we Ngela baba mkhulu
Njongo ulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lobalamu silo nkosikazi sakhile liline uMadube lo mnumzana Ngqondobanzi Magonya
umlamu ulendima yokuthi angaba ngumlamu oright oyakhaya ngesitabele indima yokuthi angaba ngumlamu ochithizayo odilizayo ongavumbiwe umuzi kusokadade wabo so umlamu kazi lo mlamu oright lo mlamu ongekho right
kunjalo baba Magonya
kahle kuye ngikutshele enye indaba Dube and iqinisa lokuthi labo ebujaheni bakhusuke wahlangana layo uyabona ukuthi na ukomisa intombi intombi yokutshe ukuthi hayi mina vele angifuna ukwenda amshure uhlangane lakho lokho ekukhuleni kwakho Dube hayi singathandana Dube kodwa hayi mina ukwenda hayi jebe lingakaveli ithuba Dube akula umfazi wonke uyabefuna ukuthi ekwenda kodwa abengelaqinisa ukuthi kambe nxa engakuphumela egcekeni ukuthi yeye uyafuna ukwendela kuwe ukuthi uzamthatha ngayiphi indlela so kufana ke le ndaba yokuthi ekhaya lapha nxa sukuzela umntwana enqambamba ibili laphuma uchako akekho umfazi ole ndoda straight ongakutshela ukuthi engakwemukela lokhu kodwa nxa sokumqondile Dube yazi into enhle ngabantu abangabafazi into enhle umuntu ongumfazi ukuthi uyakuqonda mpuwake ngosolobhoni nxa sokumficile esebhekane lakho abadila lakho ngenye indlela ukuthi lawo kuyakwethusa abafazi balesinye isikili Dube esingehlulayo lami lapho
Mathu,
okuqakathekileyo yilokho kuhle ukuthi nxa uyindoda uhlezi lo mnawo kankosikazi wakho umhloniphe yena lo mntwana lo ohlezi laye ngoba ukuhlonipha umntwana lo ohlezi laye kutshengisela ukuhlonipha udade wabo hlonipha udade yazi akula nto ebuhlungu Dube njengokubona umuntu wesintwana owesifazana odelelwa ngumkakhe ngezinye indlela esasikubone kwezinye indawo kubuhlungu kakhulu lokhu uzuthi kambe kungudadewethu engizwa sho ngangizwa njani so okuqakathekileyo ukuthi hlonipha umama okuthe omthethe ekhaya la nxa kulezi nswelo ezingaba khona kungangcono ukukhulumisane laye uza kubonela icebo yena
ye khonapho-ke Badube uza kubonela icebo yena ungalibona icebo lele
eqinisweni ukuthi ma vele sibambe wathi uyabambe ibele laphuma uchako uma inini lo singakhulumisana sibe sivumelana ukuthi ngoraithi njengoba usungene emzini wami asithi sihlale sonke lapha inhlonipho vele yabe ingasekho uyabe laye sekutshela ukuthi lapha la ngilande umuntu omlande lapha akufanani ofitsha ukuthi yabe ingaseyinto eraithi so ukuhlonipha ubaba angavele aqalise ukuthi ahloniphe umlamo wakhe yonke into iyahamba right noma ethe walibambi vele uzabakwazi kodwa ubekwazela ikhatshana but angayenzi usegcekeni uzibone lawo hhayi ukuhlonipha vele asuze kube khona
o ungcono ukuthi ebamba phandle ngale vele kumba libambe ngapha endlini umlamo ungcono kuphi
iproblem nxa ethe walibamba phandle kungcono ngoba ngiyabe ngingasoze ngibe lo muntu engimbona nsuku zonke endlini engitshela ukuthi lapha phela mina lawe sesilanda umuntu oyedwa kumba akwanise ukukhuluma kuyinkulumo wokuthi kumba akutshelele ukuthi umvela thengelwa lokhu okuzabe kulokhu kubuhlukuluze khona pha ekhaya ngokuthi umlamu ustaki la ivela kula lapho uzammisa khona umntakamama wakho but ma ethe wakwenza egangeni njengba ngangatsho kuqaleni ukuthi ungakwenza egangeni ngingaboni ngingabi umuntu lwane engabi seduze kwami ukuthi uyandihlukuluza hhayi angisoze ngibe le nkinga lapho kodwa ayikhona ekhaya engihlala yilo enzabe ngivuka zuku zonke ngimbona ngilibona noma selikhameni ibele leyo lapho umchafo vele lizabe lokhu esiba lokhu ungangihlukuluza kakhulu so hhayi umlamo hhayi angimfuni eduze kwami
baba Magonya amafishane kunabo
hhayi asingobani kambe thina Mthembu silawulwa yibo mama ukuze kube nokuthula ngikhaya yibo abantu okumele ukuthi sibalalele ngoba ungamethulela kuhle sibili udaba lwakho uyakunika sibili icebo elingakwenza ukuthi iproblem yakho leyolayo ilungiseke
hhayi-ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola siphetha lapha-ke udaba lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke bese lo baba uMqondobanzi Magonya lo mama usakhile liline uMadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu
sigcina amasiko wena.